ingxenye kathi esinga sinazelela ngendlela uhulumende akufake ngayo sibona sibe kuthe gwaqa abantu abamelwa amazwe athiyeneyo nalawa ama-farmers e-Europe langaphilangaphi. Engxenye khathesi kungenzakala ukuthi uhulumende ukhuluma silukuzimisela ukuthi akwenze lokho. Kungani futhi sikholwa khona ngoba eqinisweni siyabona ilizwe leZimbabwe ngathi abantu abaningi balifuqela kathani ngathi nje balinina. Okunye kwakhona yikhona ukuthi abantu bathathele impahla zabo abazange bakhombasethe ngathi bebelethile. Ngokunye okwenza amazwe nxa esikhangela ngathi asithathi. Ngokunjalo kuyasilimaza ku-development. Kwelinganazela ilizwe libuyele emuva. Engxenye kathi esihulumende usefika esigabeni sokunanzela ukuthi kalungise laphana okwenzeka ukuthi ilizwe lithuthuke abantu baye phambili. Phose engxenye kathi esisiphosa sibona ngathi engxenye kukhona okungenzakala.
Kodwa ilizwe lilayo yini imali yonke le eqanjwayo?
Ngizathi mina ilizwe imali leyo lilayo nxa ibanjwe kuhle. Unganazela sililizwe lapha thina esilama natural resources lowo umdziwa phansi okuningi kakhulu ogold, oplatinum konke silakho. Ungananzelela lezo mali nxa zingabanjwa kuhle zingene esikhwameni esirayithi kungabi lobugwelegwele kungabi lobusela. Mna zathi ilizwe imali leyo lilayo ukuthi lizalula mali ngiyala imali le eqinisweni silayo kodwa siyingene ezikhwameni zabanye abantu abalitshwana abagangileyo. Kodwa nxa kungabanjwa kuhle ngibona kuyahamba siyakwazi ngale ukuthi kwenzakale emarange le kwabe le mali eneyo yama-diamonds ama-15 billion anye amalala imali ayibanjwe kuhle ingene esikhwameni esirayithi kube le-transparency abantu batshele okwenzakalayo. Kungaba njalo ngiyakukhola ukuthi le mali ilizwe lingayithola libabhadale laba bantu.
Kuyikuthi ngempela uhulumende engakwenza lokho singabona kusenziwa kuhle yini?
Nxa sikhangela indlela uhulumende aziphatha ngayo khonapho kulapho kulohlupho khona ukuthi uhulumende usuyakhangele kakhulu ilihlo afake kulaba abantu abangathi ngabantu abasapoti ibandla lezanupf elibusayo kuthi la abanye abangathi abaqedakali baninele eceleni ilihlo besilalo. Yikho nje mina into le yokuzilunga ihambe kuhle ukuthi sifuna uhulumende akhuphe leyana imikhuba beyokwenza kathesi ukuthi unike umuntu ngoba engumuntu ongathi uhamba lebandla lezanupf kodwa akhangele ukuthi umuntu ongumuntu weZimbabwe lo ngoyifama edinga ukuba nincediswe ibisele imali eyawuvala izimisele. Engaba njalo into zahamba kuhle kodwa-ke khathesi abaningi silovala silaqinisa ukuthi uhulumende zakwenza kuhle. Ungatholi labaye bangathola abanye bengatholi siyakwazi khona oko even belo ngakhangela sasikufihlo lama-amahhovesi angatholanga izimali zabaphinawo kodwa balelilizwe asikwazi kwaye basala.